I think they won't carry any meeting. We need a background, Bija. Mina di national coordinator wa Zimbabwe National Editors Forum. So bengile hlelo lokuthi ngizame ukuthi intathele izindaba ekakhulu ama editors ebe lakho ukuthi asebenze kuhle okwehlukene ngomnyaka 2008 to 2013. And uhlelo lolu besincediswa yi-CEO sihambile sisenza ama-programs amaningi around ilizwe lonke sihlangana lama-editors aye-private media lawe-public media sizama ukuthi sibancedise ukuthi bebe lakho ukuthi bebekwazi ukuthi kumele kubele lokho okuthiwa i-balance ekuthatheleni indaba zabo sesenza ama-research sihlangana labo sathola ukuthi loba bekhwabitha ukuthi sibafundise sathola ukuthi kuyalokho okuthiwa yi-political interference ku-state media eyiye benza ukuthi behluleke ukuthi babe-free in their reporters sithola ukuthi bekubuya ama-political instructions ukuthi yenzani lokhu lokhu lingakwenziwi kahle. Ngikhumbula ngikhuluma lama-editors eMaswingo, eMutare, eBulawayo, leHarare, leMigrants, abe-state media bengitshela ukuthi njengo-national editor, national coordinator wabo ukuthi khona ye kumele sibe le-fairness, sibe le-balance kodwa ngitshela ukuthi khona thina kumele sisapote ibandla elikufayo. So amafitshane ngiyavumelana lo mbono okhithwe European Union.
Langempela wakubona lokho sokusenzakala yini?
Wakubona kusenzakala, sazama ukuthi sikhulume on the eve yama-election sibe le-breakfast meeting yama-editors wonke eHarare. Udaba lona lolu lwakhulunywa ukuthi khona kanti yindaba i-state media ikhanya angazathi isapota ibandla elibusayo ithuka like for instance advocate Nelson Janis ababekhona emhlanganweni abakhuma kusetinde bakhuluma ukuthi no thina izandla zethu zinjani zibochiwe ngoba abakhulu bethu bakhangelele ukuthi thina vele kumele sisapote ibandla elibusayo. So general resolution recommendation utholakale ukuthi khona kumele sibe le post election conference yama-editors sihlale phansi sihlaziye ama reports lawa aphumileyo ayisiyo EU yodwa European Union yodwa esithe yasola ukwenza kwemedia kwemtathele izindaba zeZimbabwe ebezithandele ukhetha. The Commonwealth layo ikhulumile ukuthi khona i-public media ibisapota ibandla elibusayo lomongameli wayo. So sibona ngazathi kumele sibe le indaba okuthiwa khona i-crisis media in Zimbabwe ukuthi sizame ukuthi silungise ngendlela ukusebenza ngayo intathelo zindaba nabakhulu bakhona.